ngakutshela kulama-banks ale 2-3 days besiloku besithi ngaba la mali even i-RTGS yona le yimali engikhoyo siyamangala ukuthi labo abe-black market vele bayivumbulula nga ngeziki eziphelilele zana about 2-3 weeks ago kuke kwaba lamasekhi ama-$2 lamasekhi ama-$5 agezeleleyo ngapha e-Harare kulezi usuku hhayi kase sabona ukuthi itaseva le ama-bank akula I can say it ama-bank SBC ile 3 days ngelamafel ikhep dumbele layo lama-days amangati i-steward bank yena ekasize masiwa ngiyamangati iyahlala iziki ngela ivili iseni abantu bebuya besithi akula mali ebhenki abantu bebuyele emuva akula mali ebhenki abantu bebuyele emuva
kodwa bona abantu bathenga
ikonomi yesizima kakhulu
impahla
akula la profit into yakathe sesihamba sokuyi-food industry khona lokho ukuthi angeke ngiphile ngingelakhuking oil so mele ngithenge phela even ku-black market emashopu kakubambeka so vele ama-vendors amaningi ufinde ukuthi sebedivetile ama-business abo sebethengisa khona lokhu ukudla amasepu amasafu obegudizi sebethengiswa phandle ezitradeni emashopu vele kase sibathenge khona siza kuthenga amedisi oku-expire emedisi okwehlisa
amapholisa asexwayisile ukuthi abathengisayo bengathengisi impahla lezi ikakhulu khonapha emnyango wezitolo balohlupho yini lamapholisa kumbe hayi bazithengisele
abantu bayazithengisela lawo amapholisa aphongukukhuluma nje yiwo futhi amaningi athenga phandle khonapho ngoba eshopu usibila ngeke ngitshele amanga kudura lokho lokuthi usayinde ukuthi ishukele 2 kg phandle balithengisa $7 $8 whereas eshopu liyi-$9 $10 so nxanye lokuyi-$10 kwami I prefer ukuthenga phandle ngoba ngizothenga i-cooking oil ngiphinde ngithengele lokuyisepa maybe okuyi-half bar whereas phakathi vele can't buy i-bar yensepa phakathi isiyi-$8 $9 kunzima so i-black market phandle abathengisa phandle bangcono although amapholisa abengathi abaxosha but babaxosha lokana bethuya ezulu 21 ngoba yikho lapho kungathi kudleka khona ngcono
sikhuluma nje imali itshintshwa njani ezitaladini
i-rate yaphandle ikhwelile kakhulu ngingazi ukuthi why but babakhweza besithi yimali yema-ecocase so ungatshintsha uyayiphiwa ingene ku-ecocase then usukugijima ususuya khona laba futhi abayenza ama-ecocase sebekutshintshela futhi bethatha ungama-15% ukuthi beze bekunike kulibhondi sokuyikhesha.